umnyaka usuqalisa esizakwenza khathesi sizama ukuthi singakhangeleli abeZimbabwe kuphela ngoba banengi abantu ababuya kwamanye amazwe. Singabe siloku siqhubeka sithi abeZimbabwe kuphela abeZimbabwe kuphela, kukhanya kuyahlupha abeMozambique abeNigeria lamanye amazwe. Esizama ukuthi sikwenze umnyaka uqalisa ukuthi sithi thina kulabantu okuthiwa ngama-migrant workers abangaveli kuphela eZimbabwe, abavela la kwamanye amazwe kube Lesotho, boSwaziland, kubo Nigeria, kubo Zambia, lamanye amazwe ehlukeneyo, ukuthi abantu labo okuthiwa ngama-migrant workers kube lendlela abaphiwa ngazo incwadi ezibavumela ukuthi basebenze khonapha. Mhlawumbe baphiwa ama-permit kumbe ngawomnyaka renewa ngemva kwe-one year kumbe ngemva kwe-two years. Yikho esizabe sikwenza, sizama ukuthi sihlangane lezinye inhlangano ezimelene amalungelo ezalwane zakubo abahlala lapha e-South Africa. Kodwa into engani iyahlupha loba singayilandeleli kakhulu yikuchasisa vele ukuthi kathi nxa sikhuluma nge-migrant worker sitshoni, ngoba kudala umuntu othiwa i-migrant worker ngabantu abayebuya bezosebenza ezimayini, mhlawumbe abanye besebenza emapulazini. Aso bantu labana ababuya bezosebenza emahofisini kumbe basebenza emahoteleni, ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi beZimbabwe basebenza emahofisini, basebenza ema-restaurant, basebenza emahoteleni lamanye amafemu ababevele kuqala kungathi ngama-migrant workers. So kulapho okuzadingisiswa khona ukuthi i-definition ye-migrant worker ibe khona ukuthi ithathe labo naba asebengene kwezinye ingatsha abangasasebenzi kuphela ezimayini lemapulazini.
Kungani selikhangela abakwamanye amazwe abeZimbabwe bona ababaningi yini abalokhu belohlupho?
Ukwenza njalo yukuthi thina sifuna ukuthi khonoko kuncedise abeZimbabwe, kuncedise amanye amazwe, ngoba singahamba sisodwa siZimbabwe kungani bathi linayi sisalilungisela. Kodwa nxa sihamba singahambi sisodwa, sihlangene, lathi siyabe sikhangelele ukuthi abakithi abeZimbabwe bancedakale bathole usizo bangama-migrant workers, kanti-ke labeMozambique labekhangelele ababo. Singathi thina yi-African solidarity ukuthi sonke njengama-Africans esilapha sizama ukukhuluma ngalizwe linye ukuthi singama-Africans sonke, kungani kumele kube labantu beZimbabwe abadiphothwayo, kumele kube labantu beLesotho abadiphothwayo. Kawusikho ukuthi sesichiya izalwane zaseZimbabwe, thina siya kuforum leyo sirepresenta ama-interest amaZimbabweans, kodwa sikwenza sesibambane labanye.